kudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana, ungasitshela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa? Ungachasisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu aqilibezele?
Thina esakufundiswayo yiZek, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yiZek sisiba yi-team yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, ke sakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sangena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela kona?
Alright. Okokuqala ngizaphonga ukukhuluma abantu ababekusola, into eyayisenzakala kwakupossible ukuthi kube le one person a voter every minute, ngoba ama police station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababemakhelwane kithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1% per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongele kuzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezeki kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owaye-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form, wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uye yi-submitter. If either yi-submitter ku-counselor wakho kumbe yi-submitter ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi ama-form lana o-counselor kumbe ama-MP bangawalawo, kumele ba-edde i-total yonke phansi, kwenza ukuthi nxa sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe lesiqiniselo sokuthi inamba abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho esasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele bathekhe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese wayikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV okuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kwana umuntu ukuvoteleni, wadajula i-envelope, injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kusipoyezi. Ekubaleni sasibakhangile, nxa bebala singambona ebala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi, leli phepha lingene emaphepheni angayisilo, likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi. Bathi sasiqedile ukubala savumelana, bawabala-ke ukuthi mangaka, ibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka, lo uthole amangaka, lo uthole amangaka. Baqeda-ke yikho okomunye lomunye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afanana kubantu bonke. Nxa kwakule ma-polling agent angu-20, lama V11 ayebhalwa abe ngu-20, each one ethole eyakhe i-V11 form. Sathi sekunjalo kube lamavile evemform angu 3 esawasilela phakathi kwama ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama elections. Kwasokusithi amanye angu 3 yiwo esahamba lawo sisiyawa surrender ku command center. Thina kithi sasikhona ama polling agent wonke sahamba lama ballot paper sachiya bezekhi sahamba lo mkhulu wezekhi lama police. Aya surrender amaphepha ku command center. Bafika labo baqala bachecka ukuthi wonke umuntu usayinile ama V11 form. Bathi sebebonthi ama V11 form ethu asayiniwe, basebe eda babonthi i total iyabalansa yini. Bathi bebonthi total iyabalansa, basebe sibiza ke basebe sithi sesirecorda ke phansi ku sheet iyababe la iphepha elikhulu elilona babe recorder wa ama stations wonke ayevotisa ku polling station. Ababe responsible kiwo. Ukuthi abantu ababe khona ababe vota loba kwakusokunanyathiswele ama V11 form phandle kwama polling station. Ngakuthiwa lokho ekhona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva. Bazabona ikho kulamabizo ama polling agent wonke lama signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo. Labo bekhangele bavumela ukuthi iparty yabo ithole inani lona lelo. So nxa kuyikuthi ukucika kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho ukuthi nxa i-polling agent le polling agent yahambisa yasubmitha kuparty yayo sokulula ukuthi u-MP nxa elama V11 form wonke a-ede i-totally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume lama le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo bathi yasengahamba ngayo ecourt esiya contest ethi hayi mina nankangilawo ama V11 form anginika i total engaka
upresident awu ama votes wona ayihamba njani
aka president lawo savala saqedelana lawo upresident laye ulakho ukuba kwazi nxa u MP wakhe labo councilor bengamnika ama figures a correct uyakwanisa la yoku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani. So ikho ngisithi engukholwa ukuthi ama V11 form abe correct unless nxa wathi sokufika eHarare kwa edwa wrong or totally ongaba le human error njalo maybe kosokungaba khona wrong khona kodwa kuma polling station engukholwa ukuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasivala accurate sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong. Oko ukuthi lanamhlanje lama results angikhona ikuthi nje sengasarenda ku councilor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belofuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili.
Hayi kuzwakele mnumzana siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Lohoke bekungumnumzana Andrew Banda isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande.